Umkhankaso wokudinga umongameli welemelika ozamela ibandla leRepublican Party kulolu khetho umnumzana Donald Trump usezancintisana lomuntu omutsha kulandela ukuphuma kulomncintiswano kukamongameli Joe Biden. Intelelizindaba yeVOA uScott Stearns ukhangela ukuthi umkhankaso kaTrump usuguqu kanjani elungiselela ukuncintisana lomsekeli kamongameli uKamala Harris. Abasekeli bebandla leRepublican Party ngeviki edluleyo bebesemhlanganweni wabo omkhulu owe convention njalo babekubonile ukuthi banengi abakhuthaza umongameli Joe Biden ukuthi aphume kulomncintiswano ngakho uthe ephuma bebelungiselele. Kumkhankaso wakhe wakuqala esekhangelelwe ukuthi engaba nguye omela ibandla lama-Democrats kulelo khetho, uHarris ubelungiselele ukukhumbuza abavoti umsebenzi awenzayo engumtshutshisi njalo eligqwetha elikhulu lesizwe.
State of California, and I was a courtroom prosecutor before them. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Ngisezikhundleni lezi ngalwisana lezihliwe ezijiyeneyo, abahlukumeza abesifazane, amasela atshontshela abathengi, labephula umthetho ngendlela ezijiyeneyo. Ngakho lalelani nxa ngisithi ngiyabazi abafanana noDonald Trump.
Donald Trump's type.
UHarris uqala kakutsha umkhankaso obukhokhelwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, kutsho ingcwethi yezombusazwe eye-Brookings Institute uDarrell West.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that have...
Uzakhokhela kakhulu kumkhankaso ezigabeni ezithi iPennsylvania, Michigan, leWisconsin. Njalo, ngibona sengathi uzathatha njalo ezinye izigaba ebezingathi zithathwa ngama-Republican ezifana le-Arizona.
Ngozamela ibandla le-Republican Party uTrump ukuncintisana lomuntu omutsha sekusitsho ukuthi uzakuzalelinye ibizo lokuhaya.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ngimuthi ngumahleka uKamala. Uyake umbone ehleka. Uyahlanya. Uyakwazi ukuthi ubona okuningi ngokuhleka komuntu, hathi uyahlanya, akazithathi kuhle.
Ngumkhankaso olethemba lokunqoba ibandla leDemocratic Party, ukutsho umena boss owekolleji leHofstra University.
Clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Kusegcekeni ukuthi owake waba ngumongameli uTrump lezisebenzi zakhe zonke zomkhankaso wakhe babebona angani kulula ukunqoba umongameli Biden. Kukhanya balombono ofanayo ngomsekeli kamongameli uHarris.
Utshintsho lutsho ukuthi ibandla lama-Republicans kuzamele liguqule amaqhinga, kutsho uWest.
The whole thrust of their campaign was, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that.
Sekufanele baqale ukutsha umkhankaso wabo obusithi uJoe Biden useluphele, ngakho ke ngasoze enelise ukusebenza, njalo imuli yakhe ilobuqili. Konke lokho akusekho, kodwa ngibona sengathi bazaqala ukuhlasela ngokuphangisa. Bazakunanzelela ukuthi uvela esigabeni seCalifornia esilenkululeko ukwedlula ezinye.
Ongena kulolu khetho lo Trump uJD Vance useqalile ukuhlasela esethesa umsekeli kamongameli uHarris umlando wokuthi nguye owabangela ukungaphumeleli kukaBiden.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris and the rest of the...
Ilizwe lethu belithwele nzima okweminyaka emithathu lengxenye edluleyo likhokhelwa ngumongameli ongenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe, njalo konke lokhu kungumlando kaKamala Harris lamalunga ebandla lama-Democrats awaqamba amanga esithi uyenelisa ukukhokhela ilizwe.
UHarris uthi abavoti balethuba lokukhetha phakathi kombono wakhe lokaTrump.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Sifuna ukuhlala elizweni elilenkululeko, uzwelana lokuhlonitshwa kumthetho na, kumbe ilizwe elingahlelekanga elilokwesaba lenzondo na? Njalo okuhle ngalesi sikhathi ukuthi sonke silamandla okuphendula lo mbuzo. amandla asebantwini.
Ucwaningo losekelo lwabavoti luveza ukuthi kusukusela ngesikhathi uBiden echiya, uHarris uqhubekela phambili evala igebe ebelikhona phakathi kwebandla lakhe loTrump okhokhelayo. Udaba lolu luqoqwe intatha lezindaba ye-VOA uScott Stearns, lalwethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7.